abantu bathwele nzima lapha akusimangalisi ke thina ukuthi sizabona ukungahlaliseki kuma sectors athize bese sike sakutsho kuqaleni ke ukuthi nxa uhulumende engazange ke ananzelele kumbe aphose ke ilihlo kumbe fake isandla ukuthi aqondise ke ubunzima lobo bevele sikukhangele ukuthi sizabona ke kusiba lokuxokozela not emsebenzini kuphela nje njengoba abantu nje bayazincedisa ezindlini lapha abaningi ziyakwazi ukuthi uZulu kasavukele ekuseni esiye emsebenzini bazincedisa ngokubaza ukuwelda amagesi lokhu ehambileyo ekuseni akabuyi kutho ukuthi labo kade bezincedisa ngokutshisa ke insimbi akula mali engenileyo so yibunzima ke esihlangana labo njengezisebenzi ezithiyeneyo so akusimangalisi ke ukuthi kulokuxokozela ke ukuthi bantu bangatshiya imisebenzi kungaba njalo lokungahlaliseki phakathi kwelizwe akusimangalisi ke lokho yesikuchide kokuhulumende ukuthi ananzelele
engabandezelwa kakhulu izisebenzi zakhe uhulumende umbona ecina evuma yini ukuzihlawula ngedola lemelika
esikwaziyo thina yikuthi esikhathini esedlulileyo uhulumende kazange avume wayebanjwa ngamandla okuthiwo ngabantu wayezevuma ngokuthi yiko okuthiwo ngabantu esikunanzelela yikuthi njengoba abantu beyala imali kumbe emkambo nje ekhona ayisebenzi limali sizabona ke uhulumende laye eselandela lokhu okuthiwo umkambo asikhangeleli ukuthi engapho ngokuvuma nje kodwa sikubona ukuthi hhayi akalachoyisi uhulumende sizambona esevuma kusikhathi esilandelayo ngokuthi imakethi yiwe echoyo ukuthi limali kayisebenzi abaningi bayakwazi ukuthi laye uhulumende ama-services akhe amanye usecharger phela ngemali yangaphandle kwelizwe labo abantu ababeyibamba ke ngabantu abasebenza kuhulumende baza kuzwa njani ukuthi babhadalisa ke emabhoda lapha ngemali yangaphandle bona bebesebenikwa ke imali engasebenziyo xa sikhangela ikakhulu ke laba abasebenzela kwele Mandebeleni limali ke okuthiwa ngeZimbabwe kumbe imali yini ukuthiwa yi-RTGS ayisavunywa bazasebenza njani ke laba abantu baza kudlani bazancedakala njani lemuli zabo besebenza kuhulumende benikwa yona leyo RTGS so amalanga alandelayo akusoze kusimangalisi uhulumende laye esevuma ukuthi hhayi iyadingakala imali itholakale ababhadale nge-American dollar
Alubana umumo uthe waqhubeka unje umnotho uchabalala ngamandla ubona elakusasa leZimbabwe liminjani
kuyabangela ke ukuthi ingabi lokuhlalisekana phakathi kwelizwe kungaba nje loku ama-disturbances angaba khona esikhathini esilandelayo xa kuyikuthi uhulumende kazange akangenele limnyama ke elakusasa nxa sikhangele kalimanga kakuhle kube lobubi ngokuthi abakhokhelayo kungani kababoni njengathi